VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 29 kuMpalakazi 2019 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaze. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube neqiniso phakathi.
Abasekela ibandla leZANU-PF bathi bazazama ngamandla wonke ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjise ngendlela esihambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba qotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kuthengisa ithemba.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende ubona ntuthu ngokuthuthukisa ilizwe.
Abantu baphila nzima, le mpuphu zingathengezi, amabhasi ukuthi bagade bayezinye emadolobheni ayadula, le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Sebegcwele abantwana asebethengisa imizimba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangwayo ukugudeka komnotho eZimbabwe.
Le 16 years ngithengisa umzimba, yisituation ngidinga imali.
Lingakhuthwa ngezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa wethule lokhu namhla kobulawayo ngesikhathi ekhonza loZulu emagcekeni eZimbabwe International Trade Fair obekule nkokheli yamabandla atshiyeneyo abezombangazwe abasakhulayo labalandeli bebandla leZANU-PF. UMnangagwa uthi kumele abantu bazimisele ukusebenza ukwenzela ukuthi bazithuthukise njalo bathuthukise lomnotho welizwe. Ubike njalo ukuthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba wonke amazwe afisa ukuthi asebenzise imali yawo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Josias Mutenda owebandla le-Methodist Church.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaze. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube neqiniso phakathi. Ngoba ngezinye izikhathi abantu bayabuthana emthandazweni bathandaze, kodwa kungela kuzinikela engathi esilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulo mbuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje, hhayi siyajabula, siyajabula baba, kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sibili utshela abantu ukuthi utshoni.
Lokho ekusiyabe sikucele, sikuthandazele, sikulandele, ngakuyikuthula sithandazele ukuthula, makube lokuthula lokhu esikuthandazelelo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu baqhelisha amagabha avuzayo, bayagidinyiswa, bayatshaywa, bezani bonke, kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, iinduko zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona betshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuza kwenzakala lokhu okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi-ke ubona ngani ukuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso elithelele izinto azimanga kuhleli nje. So kulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nxa yebo kabe ngu yebo nga engu haji kabe ngu haji singa zati yebo haji hai so ambona nguza kuma ngoba ngoga nkulu nkulu jaro chikufake manje nga nkulu nkulu yina umiga zu nkulu nkulu uza kwenzi ubana loka wanda wakufeli leyo kupumelele kotea ina empaleni wakwe ya chonjaro uti kotea kwenzi loko hati ngomilomo upela kotea kusuga inkizweni yako
Umfundisi Josias Mutenda ukubandla le Methodist Church sixoxela esepinga. Abalandeli bebandla le ZANU PF bathi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ozayo okuzalethela uZulu inhlalakahle. Abakudalela eParliamente bekubandla leli bathi kule mithetho eminingi abazethula ikakhulu elakho ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje okukudeke okumangalisayo. Abanye abantu bathi bathole nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukusilela kwemali lamafutha ezimota lokumemetheka kwenkohlakalo elizweni. Omunye wabasekela ibandla elibusayo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West edalela eParliamente uthi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Uphuthi uthi ibandla leli lizazama ngamandla wonke ukulungisa okuhlupha uZulu ngomnyaka ozayo.
Umnyaka lo esiya kuwo sesikhangelane lama-extra fund layezida lama-extra fund le-freedom of information njengani intatheli zindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu khona kuzaba nebhili elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill. Lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqade kengangakanani empilweni esesiphila kulezi nsuku. So ngibona ngazathi ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba qotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kusithengisa ithemba simbone esiba labantu ababenisanelayo kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-polar sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo. Kodwa sibone ubaba umbekefika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele. Ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle.
Ye kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma seli bathi ye ungakhuluma khonokho kwamabhili lento ezinjalo kodwa ongabamba uZulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela abayenelisa ukuthenga isinkwa akula nto abayenelisayo babaputhi
uzuza umbuzo omuhle kakhulu mntakababa lapho ngiyabonga ngithemba ukuthi ngiphe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu. Akula lizwe gifts elisebenzisa imali yamanye amazwe. Akula lokho kungalinganiswa lobaba olobolewe wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangu umntanethu siyakubusisa baba hlala libe lemuli kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya. Akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo. Kwaba nesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asingeke senelisi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008 obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo alesi yezi okuba lemali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo. Kodwa lapha sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu. Konke lapho sesinosiqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo. So lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba because economy is about faith, economy is about trust.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West edalela eParliamente ekubandla le ZANU PF sixoxe laye esePlumtree. Kodwa ke umnumzana Edgar Ncube omele abasakhulayo kubandla le MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esabelweni seMatureni South uthi ibandla lezanu PF kalisoze lenelise ukuletha inguquko kwezomnotho lezombangazwe. Uthi abantu abaningi okwamanje bathwele nzima eZimbabwe.
Izinto zinzima Dube, akulalutho oluright, zindlala kuphela, izililo kuphela, akulamanzi, akulakudla.
Abantu pho baphila ngani baba Ncube?
Kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani bayabasisekela lapha lalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngurhulumende babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo owelelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengeki amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani?
Ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukarhulumende lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu abagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo. Ngendlela enginanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukarhulumende ubusuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla.
Singathi liyake likhulume ngakho yini lizakhamizi khonapho kumbe vela likhulume ngakho?
Kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphonga uphelele emoyeni. Kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusasilela ngoba lakathesi zikhona indawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala bakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi asebekuthola ukudla.
Pho nxa umuntu engathola ukudla uphila ngani khonapho?
Ya kuba nzima Dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asizwe ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxa yelabantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthola umuntu esesiba maybe le mile yodwa ngelanga ezama ukusurvive khonokho kulutshwana ayabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusile odubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu indlala enzima le.
Umnumzana Edgar Ncube ubuhlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ne-Studio 7 eseGwanda. Siyesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abafika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2231 sebabulawa ngumkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo kusukela ngompandula lonyaka. Indawo eziningi zibhekane lomkhuhlane lo kulapho-ke okulempi yomvukela. Kulokhetho oluqakathekileyo namhla kwele Guinea Bissau lapho ababili abancintisa khona bake baba yinkokeli kahulumende. Sike singene kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lamantombazana athengisa imizimba. Intshatheli yezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda ungenangene kobulawayo ebusuku ecwayisisa okwenzakalayo.
Bathi ubusuku bufihla okuningi okwenzakalayo, kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakobulawayo, isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elithumi lambili abhoda emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula kungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Abizelanginovuhlemole 16 years ngithengisa umzimba, hayi isituation ndinga imali.
Obaba abanganani laba abakuthathayo?
Awukuthi ukuthi umanganani yabe ngakhethi yabe ngifuna imali. Yabe ngifuna ukuthengela umntana wami lami ngithenga okwayo konke lekrosayo.
Umntana unganani?
Umntwana de-1 year.
Nizoba mithi ule 15?
Eh.
Ubaba khona ugoni yamazi umba mithi ukhona bekuthengiseni?
Hayi, usahlukana kazangangithathe vele wanjenge.
Ukuswelakala kwemisebenzi kwenzela laba abafundileyo bangene kulo msebenzi wokudinga imali ngokulalala besilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda i-National University of Science and Technology kobulawayo.
Ngiyenze umsebenzi so ngilabantwana bayi-3. So ke njinga endithola khona imali khona lapho. Ngafunda yenathi ngaba le degree lami but ikho lapho endithola khona imali khona la engikwenzayo.
Abantu abanje abafana wonke?
Eh, abafana wonke, iyahlanganisa wonke cause ikho sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya babulala.
Ah, so sacrifice cause yabo ngela choice ikho sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingela bazali kumbe ihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlo ngomunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo, nganika i-10 bond sibe sesenza because lapha angila into engabamba umsebenzi ukuthi ngiphile. Ngiyarenta one room ukuze ngibhadale irenti, kumele ukuthi linike i-10 bond sibe sesenza. Iminyaka enginayo khathesi 18 years. Esikolweni ningagcina ku-form 1 ngashonelwa ngabazali, angisatholanga ithuba lokuqhubekela phambili ngesikolo.
Bahlangana lokuhlukunyezwa okumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe bachaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Nge-17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngayithi ngihambe ngiyodinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introducisayo u-17 onalo. Yasitshaya sometimes abaye nxa sisuke sacelile ukuthi ebhadale abe sesibamamandla ukuthi kabhadale ebesesitshaya.
Abanye abantu abadobha laba bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Gomo ule minyaka engama-55 lanhlanu uqeda kubhadala intombazana leminyaka elithumi lasikhombisa.
Hayi usisiluke lapha nami ngibhadele ngithengile ngoba nabo bayathengisa, so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile, so into ekhona nje leyo 20 points leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hhayi umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi, kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulume le ngcwethu ebona ngokuphila kwabantu njalo nangomkhuhlane wengqondo osebenza koBulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinge imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi kubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastreetini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sokule peer pressure from abangani babo. Bafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe, khona iyathola le mali khona la ezafanana njengabanye bakhe.
Amapholisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimela e-Studio 7 ngontuthisa thunqa igama labo ngu-Ezra Chisa Sibani.
Kanjelo koko bethu babethethela mali
okwamanje ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo silo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu lomnumzana Mnashe Mtutsa owebandla elesanu PF. Siphatha udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu elizweni kulumnyaka, njalo sikhangela ukuthi kukhona okuzatshintsha na ngomnyaka ozayo. Charles Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunja.
Ngiyaphila kunjani mnumzana Mike, siyalibonani balaleli?
Hayi siyaphila. Lawe Mnashe Mtutsa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sizaqala ngawe Charles, ubona ngani izinto zihambe kuhle na kulumnyaka?
Nxa sikhangelele ezamalungelo kaZulu, izinto nje kumnyaka lo esesiyigqiba azihambanga kakuhle, ngoba singakhangela nje ukuhlukumezwa kukaZulu njalo nokubotshwa nokutshaywa kwabantu nokuthiyegaswa kwabantu ngamapholisa kutshengisile sibili kusegcekeni ukuthi hayi izinto kade zingamanga kuhle, ngoba uhulumende obe ezimisele ukuvimba uZulu ngaziphi indlela angakwanisa ukuzisebenzisa.
Mina nje ngicela umphendulo.
Siyakwazi ukuthi thina we have a constitution that we voted for in 2013 esinika amalungelo ukuthi abantu bedemonstrate, kodwa konke lokhu akwenziwe ngokuthula. Sibonile ngo-January izitolo zibhidlizwa, amapholisa ebulawa, sibonile izindlu zitshiswa, even kuyiphi i-country ipolisi layo igcine si-acta ngenxa yokuthi bekulezinto ebezisenzakala. Abantu abebekhuluma ukuthi bona sebefuna ukuthi bekhiphe uhulumende umsebenzi okhona ngendlela yama demonstrations. What we saw is that we saw people abathethe advantage of the open space ekhona elizweni ukuthi bevunyelwe ukudemonstrate.
Munashe ngompandula isiphathamandla senhlanganiso ye United Nations umnumzana Clement Evole ubese Zimbabwe eyenza ama investigations ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa na elizweni. Wazi wakhipha statement esithi ngempela izinto azimanga kuhle elizweni. Ungathini ngalokho?
Engingakuthi ukuthi lo Evole uyachitha into zokukhumbula aphinde akhethe izinto zokukhohlwa. Akula mpolisa owaphumayo waqalisa ukudubula abantu, akula sothela aphumayo laqalisa ukudubula abantu besihlalele. Kwenzakile ngoba bekule nto besizenzakala. Every other country kathi eFrance kwenzakala, uMacron la is responding adequately.
Nyoni ngicela umphendule.
Aluka kube kungehlobo sakhe kumbe umna wakhe kumbe umnye wabo owadijilwayo emgwaqweni ubengase zakhuluma lolu daba alikhulumayo olokuthi amapolisa nakanye namasosha ayijustified. You can't correct a wrong by doing another wrong. So bona ngokungena emgwaqweni kanye lokudubula abantu kwakuvele kungayisikho, yikho sacina sesibona sebehlithizela sebefaka i-commission of inquiry ngoba babebonile ukuthi into abayenziyo kayisiyo.
Mnashe bengicela ukuthi usinikeze amazwi akho okugcina.
Okokuqala ngiyabonga Mike for this opportunity ukuthi sikwanise ukukhuluma. Ngikhuluma lobaba uNyoni lo omelela ama human rights. Abantu abama human rights organizations laba sokumele bengabi le element yokuthi us versus them. There is need ukuthi sibuye together, whether umuntu vela kuzana uPF vela kuMDC, sisebenze as us so that we can start developing the Zimbabwe we want. The biggest problem is like abama human rights organizations bayabeme from a distance sifikile phambanisa lokhana. Why don't you come into the space sicale ukudiscuss on how best can we improve indawo yethu in terms of ama human rights.
Nyoni Cibuhlelo,
lokho akutshoyo umnumzana ukuthi hayi abalwela amalungelo kaZulu ama organization kumele abuye abambiseke nabo. Hayi thina vele kathi sizihlukanisi noZulu ngoba thina yithu Zulu wakhona. So lokho kokuthi kuthiwa kule MDC kumbe kule Zano PFI lokho kuvela kuye. Thina sisebenze kwamapolitiki kodwa sikhanyela ukuthi ezamalungelo kaZulu ziphathwa kanjani.
Mhm, hayi ngikuzwile Nyoni, ngikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga la
ngiyabonga.
Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngosuku lokugcina lika 2019 mhla ka 31 December kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9 PM. Buya nini kukhasi lethu le Facebook ku-VOA Ndebele. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazo muhle. Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Ake sizwe ukuthi uNtukamela Inkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga uNtungameli, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha, isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka wedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza. Njalo ngaba isikhathi abanye abagcina umuntu esithi vele kutsho ukuthi mina ngisakwanisi linto singathi ngesilungu agcine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngile sikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokunenga uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul yabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlalelo wami, ukuba cabanga ngalindlela njengoba singena kumnyaka omutsha ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa ukuthi nguye uJesu Kristu. Bemfuna ukuthi sicabange izinto ezine la emfuna ukuthi zitshone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka2020 zitshone ziphakathi kwengqondo yakho zitshone zibe yizo ezikukhombela indlela eka2020 oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lomnyaka njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo edlulileyo enxenye umbono wakho busukhanya usufile enxenye umbono wakho busukhanya ungayindawo enxenye umbono wakho ubusukhanya usinjengemoto yalothwana isikorokoro efuna ukufuqa kuphela kodwa ngithi nxa singena ku2020 nxa uNkulunkulu enguye waqalisa lomsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena okwesibili bemfuna ukuthi ubekwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isisekelo somuzi wona lowo kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engakhi abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kumafasiteli uphelele khonapha kudlula 10 years kudlula 15 years uzubone izitina zakhona sesithudule zathudula lizulu kumbe ezinye sesidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi kodwa ngifuna ukuthi uthi ungena ku2020 ungena lomqondo ukuthi yonke into eqalisileyo kumele uyiphelelelise uyiqede ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka2020 lento oyiqalisayo ngo2020 ayisoze ibe yinto yaphelele emoyeni kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede uyiphutshe ngifuna ukukhuluma njalo lalabo abathi impilo singehlule ngithi impilo ayikakwehluli ngoJesu uzaqalisa impilo entsha u2019 engabe kuthuke wakuthuka wazowathi hayi kuthi lokhu vela kusebenza ngifuna ukukhulumisana nalawe namhlanje ukuthi ungadinwa ungayekethisi even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba egama likaJesu mthandazela laba sebedangele banika amandla amatsha ubakhuthaze ubaphakamise uNkulunkulu wami bephutshise u2020 beqiniswe nguwe benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama likaJesu Kristu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu ke untungamili nkomo ongadinwa lakusasa mfowethu Kwezemidlalo yenguqu iqembu leFC Platinum lilakho ukuphuma kumncintiswano weAfrica Champions League ulandela ukunqotshwa kwalo liqembu leAl Ahly 2-0 eCairo. Okwamanje iqembu leli eselidlale imidlalo emithathu lingaphansi kwengalani yemidlalo yamaqembu aguqela eleAl Ahly Al Ahly elele eTwil Sahel. Okay, umculo kamajayivana ulavuma umajibhe la singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Sebegcwele okumangalisayo abantwana asebethengisa imizimba kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.